kufuna ukuthi abantu babe kwazi ukuthi akumelanga ukuthi abantwana bayengene basebancane. And the launch today sibe sizama ukuthi sixoxe labantu from different organizations.
Ngobani abakhulume emhlanganweni uyenu njalo besithi?
Kube kulo president we Youth Assiza uMrs. Chikanda. She belongs to the apostolic state and ubuye labafazi from different apostolic states. Bebekhuluma besithi labo, they were married when they were young. Bebesithi kubantwana, ebantwana, it's not right for people to marry off children. Some are now widows. Abanye abasebenzi and but they are breadwinners in their families now.
Liyabe lisebenza njani?
Siyabe sihamba ezindaweni. Sixoxela ama-chiefs labantu siyenza i-dialogue and nxa ngisithi dialogue we mean ukuthi abantu bazahlala phansi babekwazi ukuthi what is the problem and bayi-analyze the effects, the root causes. Nxa sebetholile ama-root causes khonapho kuzavela ama-solutions ukuthi sithini, and this will differ from context to context. So asihambi ebantwini sithi thina singama-experts, sizahamba siyexoxa labo sibazwisise ukuthi bona bavela ngaphi.
Kuyini okwenzela sungula lolu hlelo? Libona ingani uhlupho lolu lokwendiswa kwabantwana bebancane lubhahile yini kwele Zimbabwe emuntwini wonke jikelele?
Ngibona ngani i-problem leyo ikhona and it's widespread eZimbabwe, kodwa asikhulumi because abantwana bayendela basebancane. And this happens ngendlela ezitshiyeneyo. Ingozi ngishona, some are married off for economic reasons. So indaba leyo iyayenzakala.